Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7, ngolwesibili mhla ka 30 kuzivandlela 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izengeza West edalele parliamente elilunga lesi-CC umnumzana Job Sikala, obesevalele okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamanje namuhla.
Isakhiwo sakobulawayo sivuke siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi umbala wethu ngoba ungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla leshipu last year ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue.
Amahofisi ebandla le-CCC wobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake wamela izengeza West edalele parliamente elilunga le-CCC umnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshi namuhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba umantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abhike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe lecala lokujojozela ukudlakela endawonye lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitungwiza. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini, umantshi unkosikazi Tafatswa Miti uthe uSikhala lo Sithole bazaphika okweminyaka emibili, kodwa uphange wabeka isigwebo leseceleni ngoba esithi uSikhala usehlala isikhathi eside evalelwe eChikurubi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe, kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kutsho ukuba uSikhala uzaphuma eChikurubi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 8 months. USikhala lo Sithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethezwa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga lezanupf uPius Jamba enyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutsho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi encitshwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso i-bail yinto embi kakhulu esithi abachuchisi bamethisa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe elicala kanye lesigwebo asethesiweyo lanxa nje sibekwe eceleni. Phandle komthethwandaba kamantshe Rutenro kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Ncebu yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement.
Siyajabula usephumile kodwa sisamile ukuthi ekuqaleni uJob Sikhala wangamelanga ebe phakathi uhambelanye bevalile ngoba emela abantu abahluphekayo emela abantu beZimbabwe uJob isisebenzisa amaZimbabweans uyomela amaZimbabweans wonke njalo njengeJob's Color Solidarity Fire movement simele phambili ukuthi ezethole iAquitown njengoba ummeli wakhe uHarrison Nkomo ikhulumile ukubana asikami iAquitown
wacubungeleza umbusazwe ekubandla le People's Unity Party PAP umnumzana Hepet Jamuka uthi ukukhona okunuka santungwana ngendlela usikhala akhulwe ngayo ngesikhathi kule ngxabangxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Skala ubuye ephila. Kodwa thina njengema-politicians siyathi thina iZANU PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Skala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu. Ngoba uChabangu udestroyile iTriple C, waxotsha nama MPs, waxotsha nama councillors, waxotsha abantu abanenge abavuthelwe nabantu.
Kodwa ilunga leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakala namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthetho ndaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi iZANU PF ya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eziqiniso. Ngamanga nje athona ephekwa yilaba abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo. Nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo abakhulumi ngeZANU PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo sokuthiwa iZANU PF ethe hayi. Lokho nje ebandla leZANU PF sikujwayele asonto esingathona siziginqisa ngayo kumbe.
Lanxa esekhulile uSikhala usesele lamanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokuthotshozela uDlakela endawonye lwaye ngisodolobho wesidungwiza umnumzana Love Momayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhla ka 7 Nhlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo i-corruption kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni wezansi ye-Africa. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso leminyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owoda nje kuphela. Afrika yonke yamazwe yangalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa Seychelles, Cape Verde, kanye leBotswana, kuthi lawo alenkohlakalo iningi ikakhulu abalisa iSomalia, eyiyo esemsileni, South Sudan, kanye le-Equatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili, agoqela eleDenmark, Finland, leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahhofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhale khukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye i-
Uxolo sesizalithulela ke udaba lwe-corruption lapho uNtungameli komaxoxa lo mnumzana Efidlela Ncube.
Izinga le-corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe u-president o-vice president bobabili, ama-minister wonke, i-cabinet yonke, i-parliament yonke, o-judge bonke. ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo i-corruption kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana ithenge izitulo ithenge okokufundisa ibhadala amatisha amanesi ithenge imithi ithenge konke okudingakalayo yakho imigwaqo ivuse ilizwe lime kudaleke imisebenzi abantu babe lempilo enhle leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane lokho kufanele kusihluphe kakhulu lokho kufanele kusethuse kakhulu ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho lokho beqhubeke njalo abantu beseba betshontsha bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki besenzekini yengxoxo lezemfundo lakho konke ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant siyayamukela inkohlakalo nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake uhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku-$1 billion. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo amabhiliyoni ngomnyaka okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo uthola okuncane kakhulu kababe lenjongo enkulu kulale kabakhangelele phezu kwentaba bengesaba abantu balanda izikhulu ezikubhizinesi ezikupolitiki yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali kayibuye imali ebantwini njalo nxa iphenduka kayingaphenduka ibuye lezidalo ezikhwameni zabalutshwane isuke kulo iye kulwana hayi kumele ithathwe yonke iyesebenza labantu beZimbabwe kuthi ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama process ecorruption itholakele sizafundisa abantwana mahala siza kwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni isebenza njani kanti ke sesencane kakhulu le mizamo iphansi kakhulu yebo kambe siyayamukela imizamo kodwa ayiphansi kakhulu imizamo kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lonto ngameli inkomo we Studio 7. Amahofisi ebandla leCCC kobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezochabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhale khukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele leCCC. Sixoxe lomnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lePhalamende.
Isakhiwo sakobulawayo sivuke siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngokungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue zikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevule besitiklub bawuseya ilendazi isipendwe yabamnyama kusasivuke yapendwa yabamhlophe ngamakhalazi angikhona nje.
Umnumzana Charles Piri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubandla leli.
But mina ngithabile ngendlela eyenzwa nguChamisa kule direction iyakwazi into ayenzayo ngoba iparty has been hijacked. So he has nothing to do. Mela chie obetri kusi. We want him as the president.
umnumzana Alfred Zirutwe isikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa nguChabangu uthi sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusenzakala ema-ofisini kuyamangalisa ngoba i-CCC is in occupation of that place, so umuntu kasoze vukele ethathe indawo efake ipenda yakhe edizinge yakhe ebazidlalela nje. I think bavuke nje beswele indawo yokuba lapha akade bengatshona khona, basebesida sambeni siyetshona ngale ma-ofisini we-CCC sidingene ipenda. So hayi, lokho kusazobanjwa ngumthetho and basazophuma begijima laphana.
Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli we-MDCT, laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe, ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Benny Moyo, laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ibomvuku, eyellow, eyiblue, ayilani lathi ngokwabo ezombangazwe ukucubungula lokudebate. Thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs, kungakhathalekile ukuthi ngawaliphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians, is very very dangerous ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye, is a serious dictator this young man. Okokuthi I'm sorry, angimfiseli mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathe sinxa esetshintsha ipenda yema office awe-CCC ewafaka ku-blue, usesitshela ukuthi kathe sebesenza izinto ze-dynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe-CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana James Timber lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuchiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. Uncube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Ukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo. Kwelinye icele bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa laye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination eyokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lulobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376, njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi umnumzana Anthony Majongosi osebenza esibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi balawo umkhuhlane lo. But siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wesifudo siyawubona, then kulamatesti ayayenza ukuthi sibone ukuthi ikholera yini. Hayi, kathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile koBulawayo, kodwa ingaba yiningi iyaqalisa. Kuyafunekekala ukuthi vele umuntu a-isolate. Siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana labanye, le ndawo yokuthi umkhuhlane lo uyathulelana. So siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele, sichwanise ukuthi sibanike i-treatment yawo khonapho.
Abantu bengabona njani ukuthi sebelomkhuhlane we-cholera?
Umkhuhlane we-cholera uyakwanisa ukubona umkhudo lowo, diarrhea leyana, umkhudo wakhona ilamanzi kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice like irice water rice irice water rice too no amanzi akhona ayafuma ngeke yasitshengisa ukuthi leyi ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke, bageze izandla, bangahamba izimbuzi, ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle, ukudla badle ukudla kuyabhudumala nokuthi okugandayo, kodwa ukuthi sifuna ukuthi izibi bazilahle endaweni yazo ukuthi ihlaba zikathekile nokuthi kuthi balahle izibi endaweni yonke yonke, kodwa futhi sifuna amaveji sibili bayagezise ukuthi bayadla, kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasupa ayahamba, so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayakwenza ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikani lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi, kathethini ikhulumende anti umkhuhlane uyasalisa, but siyabona iyazama sibili ukuthi incedise ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi, kodwa kathesi vele siyahamba siyinika abantu amawukagadsithi amawukagade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igani leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi water gut, la maphilisi lawana futhi ayafakwa amanzi siyanika akhona, so vele ihulumende vele iyazama khonoko.
Lo ngumnumzana Anthony Majongosi, umongi obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa, obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane. Abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa, kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe. Okuningi sikuphiwa nguTobias Mutsingwa eseHarare.
Omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wakoBulawayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengentsha simsekele, sichiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu, siyema lapho okule direction khona, okule order khona, okule sifiso sokuthi umuntu aphile kamnandi kuleli. So siyabonga advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into nxa isivele isibolile ayisadliwa isingcekeza. So sichiyile ke ingcekeza sesisiyaqala kakutsha ibandla elizakhulula usapho lezimbabwe.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ebandla leZANU PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga.
Ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu, kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo ngoba kubachiya bedidekile, and I think kubachiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokho. So I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga, which is the revolutionary part.
Usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX, uChamisa uthi ibandla leli selingenwe imphehlane efakwe yiZANU PF. Kodwa osakhulayo waseBaitbridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho iZANU PF kade imfuna khona.
Mina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe. Kodwa njengomuntu owasebenza lo muyi umnumzana uTsvangirai, kumele abekwazi ukuthi abeZANU PF bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babuse. Kwakumele alwisane labo okuzwayo, hathi ukuchiya ibandla emoyeni. Okufana nje lokuthi watshela abezami ukuthi zintshantshu kwezombusazwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu uthi uChamisa ubagcobise ibanana abasakhulayo.
Abantu abasha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omutsha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abasha beconfused, kubayenza beluze ihope, bagcine besitshela ukuthi kushuthi vele this is not even worth it, and kutho ukuthi we'll never attain this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kweli South Africa, uMnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqakathekisiyo ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphetsheya kwamakhelwane, kulabantu abanjengoJulius Malema. Uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalandaba lokuhlala esihlalweni. Akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni. Abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama-opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi, into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangeli isihlalo kakhulu, bakhangele impila kahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla, abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla uNkosikazi Fatsai Maere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandlaleli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha isiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe, ngoba abakhokheli mamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ingutopayas Mutzingwa.
Yebo ke, kusenjalo kusigaba sezenotho lamuhla sixoxalo uNkosikazi Debra Mokasa wokunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana le-informal sector. Sinanzelela ukuthi njoba nayo sebebaningi emgwaqweni, so silama trainings ukuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba conducive kwabanye abantu. Lakhona lokhu ukuthi silama value chain lokuzeni esiwayenzayo, like ukuthi nxa usulamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi, sungayenza maybe tomato puree, tomato drink, juice, whatever. So silokuyivaluate esikwenzayo to compete labanye ama vendors. So wethu sancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenze njalo, futhi siyenza le production. Ufind ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenzenini khona pama-detergents ethu, asenzeni khona apha ama-flow polish, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa imisebenzi yezandla ukuthi bezenzele, then besebefaka ku-market.
Bengazi bekwenze khonokho iNkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo, pho baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengobani usetsho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mna ngitsho ukuthi uphose nginti vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephila abantu benkosi, akhona lokhu okuncane. So ufind ukuthi bayapheka bekuphakeje, and nxa bekuphakeja futhi sinanzelela ukuthi lezi mali zokuthi bengabesazi ngaphi ngaphi usabadurela. So sisathengisa, sisazithengiselana, sithengiselana khona apha sibona ukuthi kungayenza njani. Njalo njengoba nayo uhulumende wethu sowavula lokungama-small grocery shops, so i-advantage yona leyo ukuthi uza kuthola i-tuck shop yakho.
Lo-ke ngonkosikazi Debra Mokasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection, uThabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengxabangxoza yokuthiya isikhundla kukaMnumzana Chamisa. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona lapha eWashington DC.